Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapholisa ukuba aqoqe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi batholise nzima ngamapholisa.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka-2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms ngenxa yokubana ukukhankasa kunzima kakhulu ikakhulu indaba yokumiswa kwamarali amapholisa sitshengisa ukubana engasivumeli ukubana ke senza amarali ethu njalo ke indaba ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshaywa ke kwamasapotazi yinto enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye-violence. Osithathu indaba ye-free coverage kumidiya ngenxa yokubana imidiya kufanele ivumele kakhulu ama-state broadcasting institutions anjengabo-ZBC lama-radio ukubana ivumele ke amaphathi wonke atshiyeneyo ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana ke siyekhankasa lokhu yakukabonakali.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni sebulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le.
Ebulilima besingakaboni ihlupho. Ibulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila kwamahlongandlebe lapha lalaphayana kodwa ke ayandanga ukuba lodlame. Sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani kodwa besingakabi lalo uhlupho. Okusasihlupha nje ukuthi amapholisa ayafuna siwatshele lama-meeting ethu a-private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni kodwa ke hayi besingakabi lohlupho. Besisakhankasa kahle nje ebulilini.
Bayakhala labanye abakumabandla athiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazwe eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho i-hyperinflation okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho. Ukuthi umnotho ufile imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali. Kube sokusiba ngcono ibandla elibusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yawo. Okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho esingathi yikuqhekeka kwawo especially abaphikisayo i-disorganized opposition. Ukuthi-ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu-ke amabandla njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela okuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano avinje ukwenza imihlangano angatholi ama-clearance letters emapholiseni. Njalo okunye sikubonayo esibona sokusenzakala koBulawayo ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi kabadelele imithetho yekhansili lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye uhlupho olukhona lona lolo loba kungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu batshaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi uhlupho olukhulu lukhonapho. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. Umoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe ngumnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa ngamazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonoku mina ngangazi ngakusapota. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayidi. Elami ibandla likhululekile Khathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi sibe sesiphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesiya ekhethweni olutsha, sesiyadinga umongameli omutsha wephathi welizwe, but wephathi simfakile kuCongress. Sesifuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe, kuyimvumo lemfanelo yesizalwane sonke selizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uZulu wonke ukuthi hayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile, sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangela ukuthi singafika khona, ngoba iSecond Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile, siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uZulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu.